Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 3 kumfofo 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibhanga le-RBZ selihlehlele emuva kusinqumo sokumisa abenza umsebenzi wokuthumeza lokuthengisa imali ngomakhalekhukhwini i-cash in cash out kodwa sokule migoqo.
Umuntu lencube yena ngokwakhe vele umuntu wayeobele edonda ukuthi engezelele izimali ezingena emabhenki kumbe abantu bathathe imali eni ngoba kule inflation.
Abesifazane sebekhuthazwe ukuthi bayehlola umkhuhlane wemvukuzane yebele ngobuningi okwenqabela ukulahlekelwa impilo. Sokulungiselelwa ukuvulwa isikolo esitsha iUnited States Achievers Program kumbe USAP Community School eHarare esenza kuba labantwana abenza izifundo ze-lower sixth susela ngozibandlela ngomnyaka ozayo. Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulandela isinqumo sebhanga elikhulu le-Reserve Bank of Zimbabwe sokubuyisela ukusebenza kwendlela yokuthumezelana lokuthenga kunye lokuthengiselana imali olo cash in cash out, ingcwethi ezicubungula izomnotho elizwe zithi kuzaba lukhuni ukuthi kulandelwe imigoqo emitsha esibekiwe yi-RBZ. I-RBZ ihlehlele emuva kusinqumo sayo sokumisa abenza lumsebenzi isithi sebengaqhubeka kodwa bengathumeli kumbe ukuthengisa imali edlula amadola alikhulu, i-$100 ngasikhathi sinye. Kodwa kulabanye ababikwa kade bethumezelana imali efika kumbe yedlule izigidi ezilichumi, i-$10 million ngasikhathi sinye. Ugatsha lwe-EcoCash, okuyingxenye yenkampani kamakhalekhukhwini ye-Econet, bese ibisikhweze lolu daba emthethwandaba lusebenzisa inkampani yalo ye-Cassava SmartTech luphikisana lenyathelo le-RBZ elokumisa lomsebenzi. Embikweni owethulwe izolo ntambama usibalukhulu webhanga le-Reserve Bank umnumzana John Mangudya uthe leli bhanga lizajezisa abazakwephula imigoqo emitsha kanye labahuquluza imali osekubhahile kulolu hlelo. Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho.
Bebekhanya vele ukuthi bebengasizenqobe ukufika bayacala kodwa ngabantu babo ngama-agents apho nxa idombo lakho lingakwazi ukukhuluma liza kuphambanisela umendo. So nabona athi kade kuqakathekile ukuthi badinga indlela nje yokuthintinta ulonyovo ukwenzela ukuthi kube le ndlela yokuthi abantu baziphathe. Angikhothi ukuthi zasebenza nje kodwa mbona ngathi bebenze kahle nje ngoba abantu beyikholo kancane.
Kodwa lokhu-ke ukuthi ibhanga lingafaka imali lizatshintsha ama-RTGS ngesilinganiso esifanayo ukwenzela ukuthi isilinganiso sayo singanciphi, linyathelo elihle yini?
Angikwazi ukuthi bazawuhambisana njani ngoba nxa bona besithi ungavele ufake imali ebhenki kuwavula kuba lama-consequences ngoba vele umthule ncube yena ngokwakhe vele umuntu wayeobele edonda ukuthi engezelele izimali ezingena emabhenki kumbe abantu bathathe imali eni ngoba kule inflation. Kodwa lapha sesibona ukuthi sokungathi sokuyikwethuka nje njengoba abantu be-economy bebethe khona indaba yokuthi akula mali eyenelayo esemsikeni ebhodayo ku-circulation. So abakwenza kathesi vele kuza kwenza ukuthi intengo yemali ivele ihlikhwele, i-inflation yakhona vele iyahlikone. Ngaye vele baphungukela nje kunjalo njengoba belokhu athi kuyikho khona kade wasebenzisa ukuphambaniseni. Angiboni kathesi kuzanceda.
Usiba lukhulu njalo uyatsho ukuthi laba abayenza lo msebenzi kumele belandele ezinye iziqondiso. Kuzasebenza yini lokhu njalo kulula yini ukuthi abayihuquluzayo bejeziswe?
Umthetho wakho nje uyikobela abantu beyikhona ukuthi bebe sithi kuyahlupha ukuthi bacubunge bakhangelisise ukuthi indaba yakhona icala lakhona ngubani olenzayo. Ngibona ngathi mina vele umthetho wakhona lo asizisebenzi ngoba abantu beZimbabwe baleyindlela eziningi ezokuthi bazuze imali. Hhayi lokhu sekuphunga ukukhuluma nje sekuyuvala nje inhloni ukuthi sebebaqula umthetho sekuphendulela. Angiboni kuzangenza thathi.
Singabona uhlelo lo luyana lokhe lusebenza ngendlela ebelusebenza ngayo.
Kalibakethe khona akusavunyelwa ukuthi abantu basebenze imali isibane basebenzisa imali zangaphandle kodwa idola lahle laphendulwa lalo liphendulwa emsikeni. Kathi sibe sithi abantu bazafanele ithathe imali i-100. Into yakhona umuntu izakwazi ukuthi mina nxa ngiyithathe imali ngiyithathe nawo ma athathe la i-100 umunye athathe la awusuke utshintshelwe tu. Ngibona ngathi kuzabuyela nje endaweni lapho kade kuyikho khona ubuqili kakhona abantu bethengiselana imali le mali yakhona ingathi ihlupha ukuthi uyizuze.
Isisombululo salolu daba kuyini?
Umsebenzi webhenki ukuthi nxa imali iyilutshwana emsikeni sebevula impompi yemali sebaningi. Nxa ingabaningi kakhulu bayavala impompi ngokukhweza ama-interest rates. Kodwa inkinga ukuthi imali ephumayo eyalapha ekhaya yamabhondi axotshana le-US dollar. So abantu abaningi abayizuzayo mpeni ngamakorokoza bebathengisane abegolide bavele bahle bayebambelezana ukudinga imali yangaphandle layo uhulumente uyayidinga imali yangaphandle. So okuqakathekile ukuthi kube le ndlela zokuthi imali yangaphandle kumbe ibe yiningi kumbe ihleli kuthiwa khona vele ngehla 70 lapha nxa idlela ikhona dade abantu bayebelekhi beyixotshanisa besebenzisa imali yalapha amakhona.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethe ecubungula ezomnotho ubeqoqa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 eseHarare. Abesifazane beZimbabwe sebekhuthazwe ukuthi bayehlolwa umkhuhlane wemvukuzane yebele ngobunengi kwenqabela ukulahlekelwa impilo. Inkuthazo le iza ngesikhathi iZimbabwe imanyene lamazwe omhlaba jikelele kumkhankaso okulimukisa uZulu ngalomkhuhlane oqala emhlaka 1 kulinyanga njalo ozaphela ekupheleni kwenyanga we-Breast Cancer Awareness Month. Bangena kunkulungwane lenkulungwane besifazane ababulawa imvukuzane yebele ngomnyaka eZimbabwe. Emhlabeni jikelele bedlula ingxenye yesigidi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo abesifazane unkosazana Linda Mpofu yena othi kubalulekile ukuthi abesifazane bayehlolwa ukuze bathathe amanyathelo nxa bethe batholakala belawo lomkhuhlane.
Umkhuhlane lowu usuqede abantu kakhulu ikakhulu omama. Yikho kuqakathekile kakhulu ukuthi bayaziswe kumbe kube le-awareness ngemvukuzane leyi. Njalo abatshoyo kumbe abaphenyaphenyayo abayenza ama-research sebenanzelele njalo ukuthi isifo lesi labobaba lakho sengengeza ukuthi kulama-cases nje ambalwa lapho labo asebeke bahlaselwa yilowo mkhuhlane. Yikho ke kuqakathekile ukuthi kube lo mkhankaso omkhulu kakhulu ulimukisa abantu ngomkhuhlane lo. Ungananzelela vele nje imkhuhlane yonke yemvukuzane imkhuhlane ebulalayo kakhulu. Yikho kuqakathekile kuphela nje ukuthi i-breast cancer yona ibulala isitshaba sonke kambe nxa omama abaningi bengabulawa i-breast cancer okutsho ukuthi phela hayi isizwe asisekho. So kuqakathekile kakhulu ukuthi omama babekwazi bafundiswe bathole usizo kusesemasinyane.
Omama beZimbabwe ungathi balolwazi olwaneleyo yini ingemvukuzane yebele?
Thina okwethu eZimbabwe kulusizi Nkomo ngoba ungananzelela vele ulwazi luphelela nje emadolobheni kakhulu. Lawo amadolobho amakhulu ngingasabali amancane anjengawethu lawa oGwanda labo Beitbridge labo Plumtree. Yikho ke mele ulwazi luphume kakhulu luye lasemakhaya lapho kuthiwa khona kuwomnyama ubambile khona lufike ngoba thina lapha eZimbabwe asikafiki ezingeni sibili lokucabangela ama rural women ethu omama basemaphandleni kungani sibakhohliwe sibili. So kuningi okusamele kuyenzakale ukuze abantu omama bebe nolwazi lemkhuhlane leyi esiqeda abantu kangaka emvukuzane.
Obaba bona ndima bani abangayidlala ekulwisaneni lalomkhuhlane.
Ungananzelela vele obaba kakhulu yibo abajayele ukuba ngithi lesey kumbe lokutsho lokulawula lokuphawula ukuthi omama bahambe ezibhedlela kumbe bangayi. Sengikhulumela kulabo abathethweyo lalabo abasahlala labo baba babo ababamba ngezandla eziqinileyo. Yikho ke nxa kuthiwa kulomkhankaso kakungabi lomkhankaso okhangele omama kuphela kodwa kube ngumkhankaso ogoqela obaba ukwenzela ukuthi ubaba angalimuka ngalowo mkhuhlane laye ulakho ukuthi ancedise umama ikakhulu ngoba abesibhedlela omongikazi lamadokotela ayatsho ukule ndlela yokuthi uzikhangele ngayo uzihlole ukuzivotobotoza usiza ukuthi kumbe ungabe usulawo lowo mkhuhlane. Obaba labo kunganceda ukuthi bancedise omama ukuthi labo bebotoze bakhangele ukuthi kambe umkami engabe selawo lowo mkhuhlane. So engikutsho yikuthi obaba nabo balendima enkulu yokudlala xa sikhangele imkhuhlane le. Labo i-awareness kayifike kibo. Xa kukhulunywa nge-breast cancer babalwe labo phakathi ukwenzela ukuthi bancedise.
Lo ngunkosazana Linda Mpofu olwela amalungelo abesifazane ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseGwanda.
Appropriate measures are being taken to address the cash situation.
Umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa wethule umumo owesimo selizwe owe State of the Nation Address sona. Ukuhlaziya lolu daba sizahlangana eHarare eCrown Plaza Hotel mhlaka 3 Mfumfu. Uzani lihlangane noBlessing Zulu weStudio 7 sibambane leMedia Center ngo-6 ntambama sixoxe ngalolu daba.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi indodana kamoya uMnumzana Joshua Nkomo usibangilizwe usefuna ukuthi amathambo kayise asuswe emathuneni eHeroes Acre eHarare ayengcwatshwa kakutsha ekhaya eKezi. Usibangilizwe ubikwa esithi vele uyise wayetheka funi kungcwatshwa iHeroes Acre kodwa ngoba imuli yayingela mandla alingana lakaGrace Mugabe kayenelisanga ukwala lokhu. Iphephandaba leChronicle lithi kulamajaha amabili uGive Mo Mutumba loTatenda Ngwenya amadlwengula omunye umama owayebelethe umntwana bambulala baqhubeka besiya ecansini lesidumbu andubana basiphosele emlindini kunye losane olwalulokhulu semhlane. Ababili laba bagwetshelwe ukulengiswa. Umsakazo we-BBC uthi umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa kunye lomongameli Muhammadu Buhari wakwele Nigeria bazahlangana ngemva kwamaviki kube lodlakela obeluqondiswe kwabokuza kwele South Africa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu balaleli lapho elisiphe khona imbono yenu eliyithumele ngeWhatsApp.
Inkohlakalo akula muntu ozayiqeda. Nxa befuna ukubona inkohlakalo kabahambe ngomgwaqo wenkayi from eQueen's Park khonapho kumguza khonaphana. Usuke lapho uye emapoliseni enyathi. Bagcwele imigwaqo yonke bafuna imali. Usuke lapho uye enkayi ngivela khona nje kathesi. Ngihambe khona izolo ngayaphenduka izolo. Hayi sebehlupha lokhana okudlula okukamgabe. Akula muntu ozakuqeda lokho.
Lenjani mthokazi? Ukawunda sibanda lapho kutshana. Hey bantu benkosi, kuyadanisa njalo kudabula inhliziyo xa kuthiwa khona abantu kukhwezwa impahla ngama 300% yamanzi ukuthi awukhweza ama percentage ngama 300% ngoba even 50% that's abnormal percentage, that's an abnormal markup ongayicharge wherever. Any business ukuthi khona we are told us to charge something like 50%, it's very abnormal. Vele kwakho kuvele kuphezulu kakhulu. Abantu baleminyaka bengayengezelela imali, amapetrol ahlale khwela, uyazi into zonke ziyakhwela. Kanti ushiwa urhulumente lo ucabanga ukuthi abantu le mali bayithatha ngaphi, shuwa angakaze abafakele yona. Abantu nxa bekhala ukuthi bayengezelelwe imali even 100%, urhulumente kakuvuma. Kodwa namesecharja utshajwa wona la ma-300%, what is that, shuwa sibi? So nxa ukuthi uzafuna ukuthi kukhwezwe amanzi nge-300%, kutho ukuthi phela abantu sekumele bengezelelwe imirholo ngama-1000% at least. Ngoba yini kathi khona kokunjalo, very sure, yini sibili 300% markup oyi-edayo? Angikwazi ukuthi lowo muntu angabe kufundile loba njani, angikwanisi uku-understand i-government le ukuthi kanti isebenza njani. Ah, mina ngicabanga ukuthi mhlawumbe lowo muntu bebezama ukuthi bathi bayengezelele amanzi nge-3%, basebephambanisa nje bathi 300, ngoba even like 30% is too much. Angeke kuveke kwengezelwe ngama-30%, mhlawumbe bebezama ukuthi 3%, ngoba vele esituation yakulelanilizwe ama-percentage amele afakwe ngama-1% nje, at least ama-1%, 1.5%, kumbe 0.1%, yibo esiku-expectayo, not 30%, not 300%, 300%, hayi. Vele into enjalo ayikho kuma-akhawunti, mina ngaze ngibuze 300%, hayi khona, angaze ngibuze vele kuma-akhawunti ukuthi what kind of business is that one. Yiyo kumele ibizwe lamapholisa phele nalezo, yikho mpela kumele amapholisa basebenze khona bebophe umuntu oyabe sezinto ezinjalo. Angaze ukuthi ama-petrol akhwezwa every day, intengo ziyakhwezwa, ukudla kuyakhwezwa, amanzi kona la abesesiba yi-300%, nxa isiyahlangana la ma-percentage ama-petrol le nto kuyakuba imalini phela musiyi-1000% vele. Hawu bantu benkosi, shiwakele sihawukeleni. Hawu
mina ngithi ubaba uMnangagwa kulaba abantu abathengisa imali karathe kakhulu aba i-management ebhenki eyethatha imali niko siphatheleni besiyathengisa imali phandle, ngoba yiyo ebangela inkinga yonke le esinayo. Kabarathe kakhulu i-management ebhenki ethatha amasotshalala amapholisa begcwala emabhenki lapha bebona ukuthi i-management yenza into esemthethweni, abantu bephiwa imali ezabo ebhenki. Ayikho nto besincitshe imali ebhenki bethi imali ayikho ebhenki besenzeka ukuyithatha beniko siphatheleni ukuthi besithengisela phandle. Sinikwa ngipho ngipho imali zethu 100 ngelanga 50 ukwenza ukuthi siyethenga imali phandle. Uhulumende karatha abantu management ebhenki imali ningi kakhulu, ibhondi eliphandle nxa ufuna ukulithenga uthenga inqwabanqwaba oyifunayo uyichiye, okutshengisa ukuthi ibhenki kayehluleki ukunika abantu imali, ikwanisa ukuthatha imali niko siphatheleni phandle ukuthi besithengisele imali ebhenki, ikwani ukuthi siyiphiwe ikwanile.
Ngoba indaba yokuthengiswa kwemali sisenza intengo zikhwele mjokojo, ngoba umuntu odi impahla yakhe sekuthengisela i-price ezimbili, imali ekuchaje imali yokuwoda imali aphinde akuchaje imali yokuwoda impahla lezi, then sokusenza into yakhe ayithengisa idure kakhulu ngenxa yokuthi uyabe edenga into ezimbili, imali kanye le mpahla ayithengisayo. So akuvalwe lokho kokuthengiswa imali vele, ngoba yikho kusibangela ukuthi intengo zikhwele nsuku zonke.
Kundaba yekhokhesha ukhulumende ukwanise kakhulu sibili lapho, ngoba imali sithengiselwa abantu phandle amabhenki. So i-RBZ kayithatha inyathelo eliqinileyo ukuthi amabhenki kanika abantu imali zabo bezihole zigwanile ziyi-cash, then ukuze imali irotate ibuyele ezitolo iphinde ibuyele ebhenki, ingadathwa ebhenki siyanikwa abantu abathengisa imali besithengisela imali zethu thina sifuze sizihole ebhenki. Uhulumende lapho ukukwanisile kalungisise indaba le masinyane isebenze, siphiwe imali zethu zigwanile emabhenki zingabi lokho ezibhodiswa.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu, leyo liwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siyabonga, kodwa ke siyacela ukubana lisithumele imilayezelo emfitshane engadluli i-2 minutes. sokulungiselelwa ukuvulwa isikolo esitsha esithiwa United States Achievers Program kumbe USAP Community School eHarare esiza kuba labantwana abenza izifundo ze-lower 6 kusukela ngozibandlela ngomnyaka ozayo. Unkosikazi Rebecca Mano obona ngenhlelo ezithiyeneyo esikolo lesi esizimeleyo uthi abantwana abakhaliphileyo abangenelisi ukuhlawula imali yezifundo bazancediswa ukuba bafunde esikolo lesi. Abenze kahle balakho ukuqhubekela phambili ngezifundo zabo emakolitshini kwelemelika lapho abazathola khona uncedo lokuhlawulela imfundo yabo. Kuzafundiswa izifundo zama-sciences kanye lesilungu esijulileyo. Okwamanje kulungiselelwa ukuthi abafisa ukungena kuhlelo lolu bathole ama-application forms endaweni ezijiyeneyo okulenhlelo zemelika emadolobheni. Kumele ama-application wonke atholwe ngabawahlolisisayo eHarare kungakafiki mhlaka 20 Mfufu. Kusukela ngomnyaka ka-1999 sokufundiswe abantwana bedlula amakhulu amane kwelemelika ngaphansi kwalolu hlelo. Abanye bagcina besenza izifundo eziphezulu ezinjengama-PhD. Ukuze sizwe okuningi ngesikolo lesi, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe loNkosazana Charmaine Nyakonda ozabe efundisa esikolo lesi.
Isikolo sabantu abakwaziyo obio, physics, labo chemistry, labo math ku-A level. So abantu abakwaziyo those subjects ku-A level bazo-enrolla for that school and get into that school. But inkinga ukuthi ukungena esikoleni sona kumele ube labo A labo B, kumele ube excellent, kumele ube kwazi into oyenzayo, kumele uthaye isikolo.
Obhadalayo mbani i-school fees?
Wena uzatho ukuthi hayi mina isikolo lesi kade ngibhadale imali engaka. Ungasiyethi ukubhadala imali engaka, i-socialize yimano ikhona ukuyibhadala. Uyabona into engitshoyo?
Ye, ukuze ungene esikolo lesi kumele wenzeni?
Kumele ube labo A labo B kuma esikoleni nje. Kodwa isikolo sama-sciences but kumele kube labo A labo B in general ngoba kumisa wonke umuntu a-apply nje but sizothatha abantu abayi-45 kuzo-aplya abate Harare egwele ebulawayo langabi ngaphi nathi la uyabona ukuthi umuntu wakhona kumele abayazi usayenzayo.
Singathi-ke sivulwa nini isikolo lesi?
January mina mfundisa ibhaya esikolweni sakhona.
Ye, nxa sisikhangeleke khonokho-ke ukuthi i-USAP Community School, siyakwazi ukuthi abantu bacabanga ukuthi enxa yebahle bethole ama-scholarship le nto ezinjalo, kume njani khonapho?
Mina sifunaabantu abasihambela abangikhosizarisetsha sibekwazi iqiniso. Uzasiyela ukuthi wena ububhadala malini. Ma ubukhona ukubhadala $10 kungasi i-school fees sethu sikufuna wena njenge-student. Sizawubuyekela ukungeni, yabo into engitsho. Sibe sesimetha need-based financial aid.
Right, kona ngapho-ke kobulawayo, kona ngapho kobulawayo-ke singathi abantu kumele benzeni nxa ukuthi umuntu ufuna ukuthi angene kuhlelo lolo.
I-application form ibhaliwe ukuthi you should be averaging on A's on B's.
Uyayithatha ngaphi i-application? Uyabe uyayithola ngaphi?
Ku-advertisement yes, umuntu ule link. But ma umuntu engela link, uma ngazi isikola ngithi ukuthi ngethi ama-application form physically. Ku-Facebook. La ku-social media and but now mpengela access to social media nxa ise-40 and sizama ukuhamba out emathebelelweni sihambe kuma-boarding schools sibatshele ukuthi no kule-scholarship esinje esila esila kuzoyitha ukuthi usesikoleni esikuphi umuntu akhona umbuzi lakhona because athezindlela e-asha esirini ethekwane esolusi and mina ngizabe ngihambe esikoleni kubokhona lakuma-askets nangabi enza khona ukufika khona but uma ngingafikanga ufile ngani awuzwanga ukuthi ngifikile endaweni lapho khona and umuntu uyakhona ukuhambe e-Nasa American Space ekobulawayo esemarket ezwa nge-program yena le. So ma esesikolweni esingafikanga whatever but ezinle ukuthi inki yangikhona ikhona or ebonile ku-Facebook wathola i-link cause ku-Facebook kule link ye-application yakhona e-Nasa American Space eyikhulumayo kule-free Wi-Fi for anyone as long as you're Zimbabwean you have an ID kule-free Wi-Fi. So uzohamba e-Nasa American Space uyezwa ngithile ama-application form ngathiya le-flyer. Ngithi ama-application form ayi-13 le-flyer, le-Wi-Fi mabengazisisi yini yona le i-USAP yabikhona. So xa kungumuntu nje ongakhona uku-access i-internet. They can go there because internet is free. That's the same thing it was.
Yeah, asithi umuntu lo usekhaya kukhona ngale ke ematopo esikolo se-high school.
Asithi umuntu okhona esekhaya kulo muntu onjengawo umbonele wakhuluma lami. Kungitshela ukuthi ngitshela ukuthi hayi mina umuntu engimkhulumelayo ngifuna ukumncedisa a-apply and but kasuza khona uku-accessa because ematopo kuzanihlupha ukunimfiki. Baninga nge-budget ukuyafika ematopo. But mina le budget ofika as much of my turbulent as I can do. Yabo, so ngiyabonga uJelkai angikhona ukufika mina sengithenga uJelkai i-link yoku-apply or ku-Facebook. Yabo, ngihamba ku-USAP or udingi Education Matters ku-Facebook. Ngayithola, uzathola i-link yangikhona. And ma kuyehlula, uzatshela ukuthi hayi kuyangehlula. Ngibe sengithumezela mina i-link nge-message.
Lo ngunkosazana Shamini Nyakonda, umbalisi wesikolo esitsha esithiwa sona i-USAP Community School. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Kusukela kuzibandlela kusiya kunhlolanja.
Bendala Sandra Ndebele sidobela uhlelo lwethu lalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ibhanga le-RBZ selihlehlele emuva kusinqumo sokumisa abenza umsebenzi wokuthumeza lokuthengisa imali ngomakhalekhukhwini, cash in, cash out, kodwa sokule migoqo. abesifazane sebekhuthazwe ukuthi bayehlolwa umkhuhlane wemvukuzane yebele ngobunengi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ukuthi silolunye uhlelo ntambama ngo-7:30 kumbe sidibane njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngo Chris Gande.